sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Mpalakazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukusilela kwemali yohlobo lwamabond notes kungakutshengisani.
Like ngoba nginxa ukuthi phela kwi-economics inxa into isiselakala, intengo yakhona iyakhwela. Nxa ungazibone manje ama-US dollars eselakala sengaphatholakali, lama-bond notes emalutshwane.
Abakhuthaza ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV bathi iningi likhanya selingasesabi leli gcikwane selithembe amaphilisi.
Lapho esaqalisela khona sibili kwakulobunzima obuthize ukuthi abantu babengadilive ukuthi kulo mkhuhlane lo njalo becabanga ukuthi balonyiwe.
Namhla kuhlelo oluphathelane labesifazane sixoxa ngodaba lokulwisana lodlakela lobulili olwe 16 days of gender activism. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amadolobha amaningi elizweni asebhekane lokusilela kwemali egoqela entsha eyama-bond notes. Lokhu sekumangalise abaningi ngoba usibalo lukhulu webhanga lesizwe wazisa ukuba kuzethulwa imali yama-bond notes eyizigidi ezingamakhulu amabili i-$200 million. Kodwa abantu batshelwa ukuthi akula mali emabhanga ngitshona ama-bond notes. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi icebo likahulumende lokusungula ama-bond notes kalincedi.
Lelo liqiniso ngoba vele phela sewutshengisela ukuthi esasivele sikutshelwe khona ukuthi ukudinga nje imali engasapothwa umnotho wesizwe akuncedi lutho. Ngoba inkinga yokuthi abantu bona ngokwabo babevume amabhondi betshelwe ukuthi amabhondi izakuba yi-export incentive kumbe kuza kwenza ukuthi ama-line abe mazitshwane e-bank. So kutshengisela ukuthi nje ayengamanga nje.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani? Singabona na isisindo sama-bond notes lesi sisiwa kumbe sizaqhubeka si-1:1 njengalokhu okwenziwe ngama-bond coins?
Right, ngoba ngenxa yokuthi phela kwi-economics nxa into isiselakala, intengo yakhona iyakhwela. Nxa ungazibone manje ama-US dollars seswelakala sengasatholakali, lama-bond notes semalutshwane, imali yakhona ukuthi uziwaziwe kuyabe sekulabanye abawazuzayo bathathe emabhenki bawathenge emabhenki sebethengise esitradeni. U-Reserve Bank Governor wayethe khona udinde ama-bond notes amaningi akwanisa ukuthi angene ku-circulation ukuze abasengami kuma-queues. So sokusitshengisela ukuthi ha imali ayisukuthi imali iba khona ngoba ibaningi ngoba ngokudindwa kodwa imali iba khona ngokungenisa ngokungena elizweni abantu bekuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe ama-exports. So angiboni ukuthi azakwenza manje ukuqala ukudinda imali eningi yamaphepha akhe lawo sokuzaba le-inflation.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokho kwakuthenjisiwe khonokho okuthiwa ngama-incentives okubana umuntu lanxa engathumeza imali engezelelwe enye, ubona ngani kuzaphumelela yini khona?
Awusoze kuphumelele ngoba njengoba ngisitsho ukuthi abantu abathumeza imali abangaphandle kwelizwe, abantu bamabhizinisi abafuna ukungenisa imali sebekwazi ukuthi bengazi bangenisa imali yabo lapha izantshintsha iye ngama-bond ihluphe ukuthi bayikhiphe. So sebevalile vele imithombo yokungenisa izimali. Okukhona ukuthi engikubonayo ngenxa yokusilelwa kwama-bond kathesi, yena uNyamamangutsha uyagcina sedinda ama-bond amaningi ukwenzela ukuthi acele abantu ukuthi imali siyinenge. So kuzakwenza kube le-inflation leyana esayibalekelayo ngo-2008. Yinkinga yakhona leyo.
Hello-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Lokhu sikudaba olufanayo edolobheni leGweru. UZulu ubikwa eswela imali emabhanga amanye esabelwa amadola ngamachumi amabili lanhlanu i-$25. Sixoxele sakhamuzi seGweru njalo owakhe waba ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU, umnumzana George Ngiwane. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani emabhanga edolobho leGweru.
Ngiyabonga baba Khande ngalo mbuzo. Umumo, hey, into azimanga kuhle ngabe. Kade siyakusasisetshenzwa, uyazi abantu bagcwele emabhenki lapho ebhenkinye layinye, ayikho malayini, abantu bazimelela izimali, amanye ala mali. Sasithi kube ngabe ama-brands not abona lawo, abantu bazakwazi ukuthi bathole imali yabo ngakhona, bazibazelela imali yabo kuphelele. Kodwa kukhanya ngani vela kusizibika, ukuthi intanga lito, vele kade sikhanya ngathi into sezomile.
Manje uZulu yena ubona ungani kuyini okuzaqeda udubo lona lolu? Kukhona yini ababona akuthembileyo kumbe sebekhangelele nje kuNkulunkulu?
Yes, yazi abantu bakithi kumbe kukhonza kumbe ukuthi ngibathi kathesi angasemalayini khonaphana abantu abaningi. Hhayi, sebethole uhulumende kakhulu kakhulu ukuthi asehlulekile. Ale ukuthi asizeukuhamba ukuhamba njengokushutha kwabo abantu. Hhayi, lo uhulumende wezampiyeko abantu vele abantu hhayi abasamthakazaleli, abasamfuni vele, ngoba babona kuyiye vele olete konke vele kuthutheka esikwenzayo lokho.
Ye, kodwa nxa sikhangele umumo uyikakhulu emafekitali lapha kumi njani? Siyazi ukuthi iGweru uyaziwa ngabo bhatha lamanye ama-companies anjalo, kuhamba njani khona?
Amaningi ama-companies avala, ngoba njengokuthi kwakuthi ubhatha kwakuthi ibhatha ngalo izimali ezi egym glass konke ama-companies amaningi sapha sekuthelela ibhatha, and ibhatha ayisela abantu abanekathibaziithenzilezizimoreta-2000 asakhona shevalitshane kakhulu. Kuyakhawulisa, ungabhoda kuma-industry ngapha uyekuyezindustry industry akusena lito vele, amaningi sengama-shares amaningiamanye ama-companies sokungama-shares.
Lo ke ngumnumzana George Ngiwane, isakhamuzi seGweru, njalo wakhe waba ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eGweru. Izisebenzi zikamunicipala wedolobho leHarare ezamiswa umsebenzi ngumeya umnumzana Bernard Manyenyeni zisetheswa amacala ungethembeki, sezibiselwe njalo emsebenzini ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Lokho kucunele amakhansila amaningi athi okwenziwa ngukasukuwere ikwehluleka umsebenzi. Sixoxe lomunye wamakhansela lawa omela iSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imali lezi abantu bezihola baphiwa nguye uhulumente, thina sasicela imali lezo. Hayi madoda, nike sike sibone ama-salaries yenu, sike sibone lesincitsha since 2008 uhulumende wasebhala isithe eqila ukuthi khona bangaholi imali ezinje. So lokhu ngokwabo umlando wabo, but umsebenzi we-council ukawuhambi kuhle ngendaba yokuthi uhulumende into ayizenzayo ayenzi straight. Babe kube usenza straight, i-labor ilandelwa kuhle, ukwazi ukuthi khona umuntu angaphiwa i-contract kuze ihlonitshwe ngani, ifuna ukuthi khona likhiphe amanye ama-benefits akhe, liyahlala phansi likhulume, akuyenzwa nje ngesecula. So lokho kuyaphambanisa umsebenzi wethu ekansilini la.
Manje bona labo asebebuyele emsebenzini basebenza kuhle labanye yini?
Uzabona ukuthi khona umabhalane wekansili waphiwa incwadi ngumeya esaspeshile, kazange akeayekele ukubuya emsebenzini, belokhu ebuya emsebenzini ephambanisa umsebenzi. Ama-head of department bebehlala laphayana besenza umsebenzi, yena angene kwaphayana aphambanisa ukungena omnye umsebenzi. Ama-committees ehlala laphayana, abanye bebeboycott, abanye bephuma, ukuyayenza ngabomu ngoba yakwazi ukuthi khona uhulumende uyamprotect. So asifuni omkhuba wona lowo, thina soze sikwanise ukusebenza laye umuntu lowo, ngoba usethengisa ukuthi khona uyadelela ikhansili uyubhos wakhe, akulo omnye ubhos azamtyola ngaphandle kwekhansili. So thina siza kubona ukuthi khona sizadila laye ngendlela ekhona esegcekeni eyenza ukuthi khona umuntu adiscipline emsebenzini.
Kuzaqhubeka kunje kumbe akhona amanye amanyathelo elizathatha?
Thina sifuna ukuthi khona ikhansili ihambe kuhle, into lezi zonke lizabona ukuthi khona sathatha utown clerk uhulumende wamala, khathi sokufuzeka ukuthi khona sikhulume lo town clerk loyana simkhompensate. Sidinge futhi omunye, but siyaswela ukuthi khona umuntu abamfunayo umuntu onjani. Sizakasithethe umuntu ongafuni zepolitics, ongayenzi ipolitiki, ongekho kupolitiki. Sithathe isithethe umuntu oprofessional ukuthi ayenze umsebenzi abantu bebuye phambili. Kodwa okumangalisayo lapha ama-pressure group la akulusizi, ngoba abakoni kumbe ngama-pressure group ani ukuthi babone ukuthi kwathina siyayenza umsebenzi, uhulumende nguye obuya ephambanisa.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila wedolopho leHarare emele iSouthton ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le eHarare.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Mokincube. Siphatha udaba lwabo wafa labo sikamtanda obona asebebangele umonakalo izondano lokungahlaliseki ezigabeni lapha behamba besithi bakhipha ontikolochi njalo banuka abathakathi. Sibone ngeviki edluleyo uhulumende ekhipha umbiko esithi nxa bekhona abathe bathathelwa izifuyo ngabantu laba kumele baye emapholiseni. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabulisa kakhulu ntubameli khona ngapho e-America, linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapho kombimba?
Kombimba sihlala ngendubo nje ezinengi ozakukhuluma ngazo nje njengokuba ngisizwa ukukhuluma langabothikamtanda. Hayi, salimala saphelelwa zinkomo.
Kuyini elakubonayo?
Esakubonayo ntukamili kunzima ngoba kwakuhanjwa ngabosebhuku isimanga esasikhona. Ikuthi leso sikhathi sathi ngothathekile ngoba thina siyandisa ukuphonga ukuthatheka nje thina abantu besikhalangeni kakhulu. Abantu laba babevela khona ngapho kubalogokhwe khona ngapho. Sihlala sisemhlanganweni uthola singamagrupu mpela abadala lezalukazi beyeqishwa ingodo kuthikwa kuthiwa ithikamtanda. Usiyathathela izinto zathathela into zamadlozi sesithele nzima. Kwakungabafana isimanga esasikhona ngabantwana abancane ababezithathela abantu abadala izinto zabo ezazi futhi babengathathi ngoba babekutshela bethu kuhambe uyethatha ngokwethuka sethi sesigidima siyathathana nengubo zamadlozi kathesi sesidubeka ntukanini.
Izinduna le nkokheli yosiko abadala balamakhanda amhlophe labo babekuvumela konke lokho?
Abadala babekunanzelela pho babesesaba thina intsha ngoba sathi sithi babeyala abadala but sibatshela ukuthi mali yala kuthi udhile liloyayo ngoba sasingakaboni. Izinkomo imbuzi kwahamba ntikwamili sikhangele lami ngangikhola ngikhangele sangena nasentweni zenezo kwasala abantu sesixabana salahlekelwa ngamasiko okunye okumangalisayo. And laba abantu bamehluko kulabo wafafa kulobothika labo babebizwa kuthiwa ngothika mtanda yibo mpela bachitha ilizwe labo.
Zahamba izifuyo ezinye izibaya zavalwa.
Izibaya zavalwa sibili ngoba wawusitshelwa lokuthi ufanele ugeziswe wenziweni. Kwakukhitshwa odoli azinto esasimangala kwa sasikhitshwa kukhitshwa odoli kwelilanga uthola ukuthi kukhitshwe kombimpa udoli uyekho kuyingoko yekhitshwa okunye lwalo khitshwe kombimpa ekhitshwa maybe komadlambuzi ngoba thina sasihambahamba sikhangela sase sabona ukuthi hayi lapha kunebaziyaziziyo okanyala lezi ezinye ezithize ezincane uthole sethani izalukazi labadala yazi kwakubahlukumeza yileyo abadala phelo zabo ubona ukuthi izalukazi zibhugile kakhazikhuthi kwezelezo okuthiwa ziyalola.
Uhulumende uthi yizigebengu abantu laba njalo uthi abatshontshelwayo izifuyo zabo kumele bayemangala emapholiseni. Ubona behamba yini?
Kuthi ma bengazwa kahle behamba but engikunyanzelelayo entokwamili abafana labana noma ungamangala kwakungabafana abancane abanye sesiyazwa kuthiwa batshona abanye siyasibabona eGoli yikho noma ungamangala uyagcina usudliwa ngoba lakibo kasikwazi zinamba zezithupha sathi avele kwakungathathwa ngoba izinduna zazithwele nzima sibili osebhuku asila nenamba zabo lokuthi kibo kungani noma ungamangala ukumangala singamangala but futhi kumangalele bani ukuthi ngiwangaphi yikho lapho okusethula khona.
Njengomhlabeleli sesike sezwa sakubona njalo la uhlabela ngabantu labo.
Akuphumele egcekeni sikubone, kumele egcekeni mthakathi, emagcekeni sikubone, emagcekeni akanyayo, kume egcekeni mthakathi, kumane egcekeni sikubone.
Njengomhlabeleli ngathola lami ingoma ngoba nyaba ngiyithola khonapho, lami ngisizakala khonapho ingomeni zenezo. Kwesi sikhathi ngibakhomenta, kathi uyabukhomenta nje into ongayaziyo ukuthi usidukuzele abantu ukuthi bengenele izinto ezinye ezingasebenziyo.
Siyabonga Ncube bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi siyabonga kakhulu lami ukuthi into engikhulume lani khona ngapha ngoduku esilubonayo ngapha ukuze abantu labo besifakazele behlale bekwazi ukuthi uduku olunje kwesinye isikhathi kuzayenza labayenza amamisteki bayesabe ngoba siyabasibakhangele.
Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo besikuhlelo lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki
ezayolamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lolwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we-AIDS ele-World AIDS Day elinanzwe ngolwesine emhlabeni wonke jikelele. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga mfowethu.
Ya umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi nxa ukhangele lezinsuku ungathi wena uZulu uselimuka yini ukuzivikela umkhuhlane singathi ukuzivikela kugcikwane le-HIV?
Ye ngingakutho kabili ukuthi ye umphakathi abantu abaningi sebezwisisa than lapho esaqalisela khona. Lapho esaqalisela khona sibili kwakulobu nzima obuthize ukuthi abantu babengabhilivi ukuthi kulo mkhuhlane lo njalo becabanga ukuthi baloliwe. But kasesi abantu sebeyasepha and lokho kubona ngerethi yabantu asebevuma ukuthi bahambe ku-treatment. Ngoba esikuthoyo yikuthi umkhuhlane lo usuthitheke okwakhathesi. But kusase lomsebenzi omkhulu okumele wenziwe especially emaphandleni. Usually abantu abangani baku-advantage ngabasedorobheni abaphangisa ukukuzwisisa. Ekhaya kusase nobunzima ngoba kusase le-belief yokuthi ngiloyiwe. Kodwa-ke into esiyibongayo ukuthi abantu abaningi kathesi I think sebekulimuka sebekunanzelela lana sokubenza ba-relaxe ukuzitshela ukuthi sekulo treatment.
Yese yabona ukubana kuyake kuphele amaphilisi la okuthiwa ngama morning after okutshengisela ukuthi abantu bayabe beye ecansini bengazivikelanga sebevuka sebedinga amaphilisi okuthi bazivikele ukuthi umuntu angazithwali. Kungakutshengisa na ukubana abantu sebekhohliwe kumbe sebethemba ukuthi bengaba lomkhuhlane bazaba lamaphilisi okubaphilisa?
Now yikho kade ngikutho ukuthi sengathi incedise le-success ku-treatment eyokuthi at least abantu sebevuma ukuthi bangene kwi-treatment. But at the same time kukenza barelaxe abantu bacabanga ukuthi ngingaze nibe positive ngizatreathwa. So yi-problem esikhona kathesi where people are saying ukuthi ayi treatment isikhona then umuntu can live aphile impilo ele-risk behavior. So esikutshoyo yukuthi impi concerning HIV and AIDS ayikapheli and the government akumelanga irelaxe in terms of saying ukuthi hayi no sesichitha abantu. We are treating abantu but at the same time sikhangelela ukuthi babehave right. Khona lokhu okukhulumayo kukhona sibili kuyasuke kusethuswe ukuthi kuthoni and nxa kumenyezelwa amaphepheni and the government layithula izwi. So kuyasibungalisa.
Umthelo lo owe-AIDS levy libona ungani uyaphathisa na nxa sikhangele okwenzakala?
Now umthelo we-AIDS levy ukhuluma into enhle sibili kakhulu but what we can say ukuthi lwana uvele usu-abuse lwa ngenxa yokuthi imali isisebenzisa more imali zama-NGOs lapho abathatha khona izimali osekusenza ukuthi leziyani izimali bazisebenzisele ngokufuna kwabo that is on their salaries on their expensive cars zokuya nje kuma-expensive holidays. So iqiniso likhona lonke esimemezela but kumemezela kwethu akuzwakali ukuthi kakube le-independent audit ekhangela ukuthi izimali lezi zisetshenziswa yini ngendlela efaneleyo. But it seems as if there are a lot of people involved emalini zona lezi so akutholakali ukuthi ezibeki kwini okuhambayo. So sithi singathi AIDS levy but into esiyaziyo ukuthi ama-NGOs yiwaphathisa kakhulu ekusebenziseni imali ze-AIDS levy abaphathisa kakhulu ngezimali.
Alo ke bekungumnumzana Dumisani Dumisani Nkomo olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave la ku-shortwave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokulwisana lodlakela ezindlini olwe 16 days of activism to fight gender-based violence. Silomhlonitshwa unkosazana Thabita Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana. Siyakwamukela kuhlelo Makhumalo.
Ngiyabonga mfundisi.
Selingaphi eZimbabwe ngodaba lodlakela ezindlini?
Ngakhangela umkhonomi waseZimbabwe kawumangali kuhle. Sonke siyazi ukuthi ezindlini lapha uma kungelazimali sokuthi abantwana bahambe ezikolo kuthenga ukudla kuyezibhedlela. Kwandise ukuthi kube lodlakela ngodaba lokuthi kakuhlaliseki ezindlini ngoba besidla imbuya ngoluthi.
Abanye babethi labo baba labo bayahlukuluzeka.
Iqiniso lelo baba labo bayahlukuluzwa. Udumo olukhona lokuthi obaba bangahamba baye emapholiseni ukuyaripota ukuthi batshaywa ngabesifazana bafika basuka amahlebe. So kwakhathesi basebengaphakathi ngoba besazi ukuthi ikukuba lihlazo uma umuntu ongubaba eseyabika ukuthi utshaywe umuntu ongumama. Njalo ayisiyonto esingazanisike sayibamba ukuthi siyibambe siyilungise kuhle ngoba kuneqiniso ukuthi obaba labo bahlukuluzwa ezindlini. Njalo kumele banike nabo ithuba lokuthi banelise ukuthi bancedise ekuhlukuluzeni kukhona okwenzakala ezindlini.
Sesikhangela abantwana-ke.
Abantwana sakhulumi sibili ngoba osokuphandle lapha kakumanga kuhle ekhaya. So okutsho ukuthi sesifikile esikhathini sokuthi abantwana bethu abangamankazana laba abangabafana sebengena emkhathweni bethengisa imizimba yabo okwenzeka ukuthi bathole ukudla. So kakulabukelo sibili. Yinto nje esiyithatha mhlanu nasifike ku-16 days of activism. Singedlula lezo nsuku sezamile lomunye umnyaka ukuthi uqalise ukuhlaba umkhosi. Kubanti-ke kuqakathekile ukuthi sidinge izindlela zokuphathisa insuku zonke, hatshi ukuthi simelele i-16 days of activism.
Iqembu lenu elabesifazana abangamalunga edalela ephalamende bandise ukuba lemkhankaso ethile. Kulezi nsuku yiphi imkhankaso eliyikhangeleyo njalo iyanceda yini?
Imkhankaso esandise ukuthi sibe layo ukuthi singene kumaprovinsi silandela abalandeli bethu abangomama esithi yi-Women's Assembly. Sixoxisana ngodubo olutholakala ezindlini kodwa siyazi ukuthi okwakhathesi sithi lohulumende ophethe induku uhambe etshaya uZulu. So kuba nzima kubalandela bethu abaningi ukuthi bafike kule mhlangano. Njalo silodubo lokuthi lanxa sisazisa amapholisa ukuthi sifuna ukuyahlangana nabomama sixoxisane sikhangelana lodubo abalutholayo. Kuba nzima ukuthi basivumele ukuthi sibonane kuqina sesifika esikhathini ukuthi sihambe emthethandaba ukuthi siyephiwa imvumo yokuthi sihlanganise amakhanda. So ngithemba lokuthi bazazama ukuthi benze lokhu njalo bangalisa bazabuya emthethandaba okuzabe sekusitsho ukuthi amaprovinsi wonke ongutheni xa sizamele siye emthethandaba. I-16 days zize likhulela kuyesigijimisana sizama ukuthi siphiwe imvumo okuthi senze lo msebenzi.
Okokugcina lake lakhankasela njalo ukuthi abantu abadlwengula abantwana bephiwe isigwebo esiphezulu. Lwaphetha ngani lolu daba?
Umthetho wona isigwebo sikhona. Inkinga ekhona yokuthi abantwana abadlwengulayo bangahamba baye kubodokotela baye bakhangela ukuthi badlwengulilwe yini besebethatha idoti laba beyifica emntaneni yiyo ezasetshenziswa ukuthi ihambe ikhothi udubo lukhona ukuthi idoti liyana igcina ihlanganiswa lezinye izinto ezitholakala nxa abantu bebotshwa, isikhumba, imali, opeturo, odizili, ini. So ngesikhathi ngasokuhlangana sokusiya ekhoti ubufakazi lobana kabusasebenzi ngoba sobonakele. So njalo udube futhi ngesikhona sasikhala ngokuthi kube le database yabantu abadlengile abantwana lakhathesi lokhu esilindile ukuthi uhulumende yenze leyo database. So hayi kuzima lokhu ekusasekhona.
Hayi kulungile, imalapha ingxoxo yethu.
Ngibongile kuhlambekile, kuhlale kuhle balakele.
Lapho lizwe ingxoxo esiyiqhubela unkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele parlamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwamanje ke esithathe ikhefu silalela ke ingoma emnandi, ingoma kaStevie Wonder.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you.
Ingoma ka Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele besilazo lamhlanje. Kambe ukusilela kwemali yohlobo lwama-bond notes kungakutshengisani? Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.